ibhola le round okusho ukuthi liyakwanisa ukuthi ligiqikele noma ngapi. Sesibonile lapha ku World Cup kanobhutshuzwayo eKhatha ukuthi ama team ayo aziwa ezintshantshu zebhola ayo sibili kade garajwa kuvi lapha ku World Cup eKhatha. Siyabona ama team akithi sibili eAfrika aqale madolonzima, kodwa siyabona sibili ukuthi iGhana nanso yawina, iMorocco njengayo idlale kuhle kakhulu, yadla zona intshantshu ezidlala eEurope, iBelgium. Uyabona, sibona leSenegal layo futhi yenza kuhle kakhulu, yadla bona abanikazi belize eQatar. So kuyatshengisa sibili ukuthi amathimu akithi eAfrika azimisele njalo kumele siwasapote. Ngiyayibona kakhulu iMorocco, hayi iMorocco ingayithatha phela iWorld Cup, sakusoma so ngoba hayi ibhola labo limnandi kakhulu.
Namuhla kule qembu laseAfrika elilodwa elidlalayo iSenegal yona ezanqikilana leEcuador, ubona izala nkomoni lapho?
iSenegal imnumzana nkomo phela, sikhumbula ukuthi yiyo vele enqobileyo ku-Africa Cup of Nations. So yiyo evele ithenjelwe ngama-Africans ukuthi khona hayi zasirepresenta kuhle sibili, siseliyinhlanhla enkulu kakhulu sibi ukuthi itshaye Ecuador.
Yiliphi iqembu obona liphakamisa linkezo Ncube? Ngoba siyabona kulamaqembu amathathu lapha akhanya ehamba phambili, asenqobile kumidlalo yawo yonke aseyidlalile. Lapha sikhuluma ngeFrance esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke, sikhuluma njalo ngeBrazil la esinqobe kumidlalo yomibili, kanye lePortugal layo esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke. Yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo yeWorld Cup lonyaka?
Inkezo le ivele iza eAfrika mnumzana Nkomo, ngoba amathimu akithi eAfrika adlala ibhola elimnandi kakhulu sibili. Ngoba besibonile phela ukuthi amathimu onala ekade ethenjiwe okuthiwa izintshantshu zakhona zonobhutshuzwayo, kakula lutho sibili. Ngoba phela nampo Morocco kathesa nje abona ukuzichayela amathimu onala adlala eEurope. Ayo alama players sibili abhadala izimali ezinkalakatha adlala all over the world. So uyabona ukuthi iAfrika hayi sayithatha inkomitho le. Uyabona uMorocco laba, labo Senegal, labo Ghana baphelela phezulu sibili khona.